Angikholi ukuthi ngumuntu lilizwe nje elingasetshenziswa nje elokuvala nje izinyawo zabantu abaningi, ngoba ungazikhangelisise indlela ekade isetshenzwa ngayo ekuthengiseni kwemali, kuyatshengisela ukuthi ngabantu abathize, laba abaningi kodwa babathize. Futhi ingxenye yokuthi basebenzisa nje indlela eyodwa yokusebenzisa imali, ngoba ungazinanzelele nxa umuntu ethenga imali engali ngaphansi duze le-Sheraton le, iyabithiwa khona imali yakhona intengo yakhona yile khona. Ungazifike e-roadboard intengo yakhona vele iyayishiya na, ukuthi vele abantu bakhona laba abavele besebenza bonke beni besebenza nje i-code name eyokuthi Queen B. Angikhole ukuthi umuntu wethu.
Kodwa sike sabona ebulenjini lapha abanye befanisela ukuthi lo omunye okuthiwa ngukudakwashe Dagwirei engabe enguye uQueen B, kungakuliqiniso?
Ikuphele ngutsho ukuthi nxa vele kule nkinga phela abantu bazadinga esingathi ngesikhiwa yi-scapegoat, ngoba ungazinandelela ukuthi indlela yakhona athi imali yakhona ubuningi bayo yiye singazi soze owalele umuntu nxa ezele, ngoba babevele kwakuvele kukhulunywa ukuthi kulabantu abaluthwane abangathi bathwele isikhoma sakhona ese-Reserve Bank lamabhondi amatsha labana. Kodwa ungazi ukuthi njani uqonde umuntu yedwa kathesi asize kwenzakale nxa engumuntu yedwa, ngoba i-Reserve Bank yabe vele idakwazi ukuthi nguzibane, kodwa nje baba besebenza bekhona. So mina ngilokhe ngiqinisela nje ngisithi mina hatshi khona ngabantu abathize, akho hatshi umuntu yedwa.
Siyabona ukubana bakhona asebexotshiwe khona le e-Reserve Bank, kuthiwa basacubungula ukuthi babone ukuthi babengena njani kuzona lezi ndaba zenkohlakalo. Ubona ungani yibo yini bona abangaba bebotshiwe abayenza ukuthi kube le black market enje?
Uyabona ukuthi vele indlela esebenza ngayo izanu isebenza ngokuvala amehlo. Alike lingitshele labo abalaleli ngabake beyozwisisa ukuthi kungaba le nkinga eyemali elizweni yonke eyenziwa ngabantu abalutshwana abasebenza ebhenki. Uyena uJohn Mangunja engakwazi wayekhona odliwayo engakwazi lokhuphukela emnambo bengakwazi kusendakala phansi komuzi wabo. Bona beyibo abafanele bananzelele ukuthi amabhenki oversight ahamba kanjani. Nxa besihluleka i-system yakhona futhi besihluleka uku-oversight amabhenki, ama-commercial bank lamanye ama-financial institutions,